VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani, mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngeSonto ziku-23 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York, ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweni xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakutola ukuthi amaZimbabweni angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihloku sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-council isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu akucaci, uhlupho yokuthi izesa awucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela Mnangagwa akhethwa ngayo, zisithi waqilibezela. Izolo izizalwane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12 Movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngumkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owayengafuni ukubona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa, I think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe, ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakutola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion. And abantu bona labo bangaqalisa ukuyi-investa eZimbabwe, iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi esimele sikunanzelele ukuthi owakathe sokuhlupha iZimbabwe i-foreign currency, ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency yefiweli yokuthenga imitshini yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investi eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabo engaphandle kwelizwe. So mbona ngani uqakathekile-ke, yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business. Mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumithingi le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote, ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Baz okunye kulemithethethethe nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa. So mhlawumbe kule nto kumele uzitshintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi.
Olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakubala ukuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona ikuthi izizathu zokuhaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakobulawo zingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga phose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwe abuye ngapha kobulawayo ama-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ka basebeyindikhetha ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhutshiwe kuzabe sokuright. Abantu bebenambi engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but ungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje nami la kule ndawo fanele ngazi la manzi asela manzi ngagandlanjeabomganini. Abanye they talk about olobhengula, abanye intumbane, indawo ezilenga sela manzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaci ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela manzi emadamu akucaci, uhlupho yikuthi izesa akucaci, uhlupho kumevele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini akucaci, emizisibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphumegceni icaci ukuthi uhlupho olunga lakhona ukuthi i-timetable yabayikhuphayo abayilandeli. So abantu abasebesehlele ukuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane we-cholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma nge-cholera, ibikela abantu ukuthi bazigade njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxa belamafruta bageze, bageze maku-running water, but i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungafika bahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqhethakaliyo, and kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council i-control abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxa esingakutho yikuthi i-council ebe abantu egcekeni ithuthi kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into le ngoba i-council njalo lezakhamizi phakathi abantu ama-councillors e-council lezakhamizi fanele kungethwani. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa kathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi aphongukuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba baba bengela manzi ezigubhini, abantu abezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithi ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ephongukuhanjelwa ngamanzi kumjuma engagcina abanye benathi amazanalana esezihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Hello, okay, ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium waves 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Kunabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esitheswa amacala obudlwangu dlwangu. Ekuqaleni uMongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathi ntambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiti kamsitheli uMnumzana Thobayi Wamulele wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebaningi ngabe ngu-20, bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana, omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona, abesengezelela abanye. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuca kumbe section 225 we-constitution Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abaningi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathi ntambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu, abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo, kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhungiyikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Ube yikwesiga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health lwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane, isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwa izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uNcube okhangele abacuphi izinsoli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution, bekufanele ukuthi kudivolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga, akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC, kobulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North ngumuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabezanu PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Mike Hobe.
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ningumayigobe lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe ikakhulukazi eHarare kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amashumi amathathu eZimbabwe lamhla sixoxa lo mnumzana Steven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyaphila mtawelo salibona nivalali lwezibabu
so Sibanda masungule lo hlelo awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho ukhona bakhona yini abantu abasebethintwe ngalomkhuhlane njalo labo abangathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa
iningi engathi somkhuhlane wekholera ngathi eHarare bona bazivikela ngokugeza nge-sunlight ngokusebenzisa amaphilisi abakwezibhedlela njalo ngokuhlala behlanzekile njalo silusizi ngalaba asebesithile ngenxa yomkhuhlane wekholera njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala ebudiriro laseglenview amalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi njengomuntu olwela amalungelo abontanga uthini ngalokho
ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo njalo singakhanya kwelinicele siyasesivaleta singathi amarayits abantwana ukuthi bafunde singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa sisenzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July njalo singathi izikolo kazivalwe manje abantwana bayengasela sikhathi eside sokuthi bafunde nxa sikhangelani nalaba abazabhala umhloliso oform 4 grade 7 labo form 6 bathi be-affekthwe kakhulu ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengaze babanjwa ngumkhuhlane njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe
angiyakuzwa enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera uyavumelana na ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende
hayi singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe singakhala amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho na kana 2016 na vende betingisa 2016 2017 kholera isike namhlanje after my election nini ngombono wami nathathi the main medicine ikholera le esikhula esilayiz bakwela na kana 2008 yabakhona MDC imile lapha emadolobheni ikholera yabakhona namhlanje njalo MDC imile emadolobheni ikholera isikhona personal infrastructure abona kulabantu abasibhedlela ikholera ezeweyuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu indaba ingazange ibe khona emaphandleni singathi uvenda kazakhontribute emkhuhlaneni wasekholera ngabe uyakhontribute ngabe umkhuhlane wekholera waba khona kudala uqalisa izendlini
hayi siyakuzwa qiba uhlelo Sibanda utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane
isizazane nganika abantu ngaseZimbabwe ikakhulukazi emaphandleni asihlaleni sihlanzekile sisebenzisa amanzi ahlanzekileyo singanathi amanzi emachibini amanzi emadamini njalo singanathi amanzi emgodini lawo nxa sinathi emgodini asifakeni iphilisi kumbe siethekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lomkhuhlane
hayi Sibanda ngiyabonga kakhulu bhuti bekukuhle uba la ukuhlela
ngiyabonga lalaleli bezimbabwe
ngwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uSteven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sixoxa ngalo mkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amashumi amathathu eZimbabwe umkhuhlane wekholera bafethu please stay safe likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevike lishukela igama lami nguMike Hobe
siyabonga Mike Hobe
belilalele uhlelo lwezabatsha lelo Mike. Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabengelela nankomo, siyabengelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje. Ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 yile uPaul athi yena ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki ezinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu, futhelwa umzimba usubuhlungu, kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba mntakababa ake ngikukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la yimpila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ey'nyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accusa, bethi Jobe wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi Jobe kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive apha. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakho Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli lencwadini kwakukuloba kukaLuke lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze kwezithukuthi kuzakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula, kodwa abesethi yena kodwa kakungase nani mayenziwe eyakho intando. Bathande kayo ntando ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake sithandaze babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi baba ngiyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wa motivator ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlelo ukuthi lababusi sibagcine ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungameli. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Capes United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup Quarter Finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Rentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal level on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, never before, look who turned the lack of no woman that I never find is so slacko. Into the yam, don't you feel your yam, this is that there is no taliwam. Into the yam, don't you feel your yam, this is that there is no taliwam. Hey, this is like a that I would last, always caught up in my dark past, never had an understanding of what love means, only got one from my mama Jackie, daddy, and my family, scars hurt, never look best for my candlelight, then my candle up in the UR, and then Mr. Dog, cause I dig him, I'ma run my palms together, head down every day like, no way, will I ever get cold, I'm in the streets telling boxes, mostly I'm little, I'm big, selling boxes, I need your guidance, it's wildness,
need
ndikhokhele bawo ingoma kajubujubu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande, lilahle.